Omunye walaba ngumnumzana Kolisi Sibanda usabhuku esiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthinta ukuthi uholiswa bani, ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kukuningi kukwane everybody, wonke umuntu azuze ukwenza ukuthi bonkantu basho. Ngoba ukuthi kuthiwe kukhava indlala kukhava mina wenye kukhava umuntu oyedwa kukhava lwana akusayenzi ngoba lwana omunye uzabe sifa.
USibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahhofisi aphezulu, uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona lo kubuya kuthiwa ikwesinye isikhathi kuthiwe ngwe-old age. Kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeki abakhubazekileyo. Yikho kukukhetha kuyabe kufuna bona first. Laba i-youngstok bavesala benjalo.
Omunye njalo okhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Kizinia Gail Moyo, ukhansela wekaChechethe, wathi uselesikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi ndlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemasinoni especially khona ewanti khona ngenxa yokuthi inhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphume lutho wesizophinde kwaba ne-El Nino drought le bekhona abantu vele sibachayi. So kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izingqwele ingqondo njengobona nangani ubaba uyanatha amaphilisi uyaqabanye bagula izingqondo abanye abantu mayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke, uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo, inyama, indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 i-World Division okwakhathesi akula sesalithola esiluncedisa ngokokudla. Besifisa ukuthi ngakumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyile okokudla.
Umnumzana Jonathan Sibanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo, uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhla welanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangizele ngigula angikwazanga lokhu kuyahola nababhalaa. So ngathi sekusiyahola ngisiyafika wathi izakho sesibhale okuqinile.
Ekuqaleni kweviki le uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwe-public service labour and social welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu ezedluleyo, kodwa izakhamizi zewange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo. Esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathintambo wogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo seMathebeleland North silabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000, kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingunokuthi abadlamini.